ungakhangela ke ubusubona okwenzakala ngo 2009 siyafika phezulu 2013 kuyatshengisa ukuthi kulesinyi isikhathi lapha abantu abasebengani sebenethemba lokuthi khona kungenzakala okunye okungcono phakathi bagonoko. Ngiyakhumbula abanye basebenzi behlabela izingoma ezithi zona uTswangirai akawuya nedollar for two, meaning ukuthi babona ubungcono empilweni zakho kulokade bekubona, so bekhangelela ukuthi ubungcono lwabe phambili abusatengiseli ukuthi buya phambili, kodwa sokutengisela ukuthi ungani silokhu sibuyela emuva kancane kancane. Ungakhangela kade sibakhulume ukuthi bafake amaesenti amatsha, uzafaka isenti yemali ongasiyo yakho njani? Kuyatshengisa ukuthi ngabantu abavele belokungacabangi okuthile okwenza ukuthi lobukhokhelo obukhulu kakhulu belizweni bayetshona bekhulula izicathulo behleze emadwaleni besithi kuphuma idizili. Kuyatshengisa ukuthi vele sine problem, ngoba iproblem yangibona ivele ikuthi as long as kule zanu asiboni ukuthi kulenye into engaba ngcono, ngoba izanu yangikhona yiyo eyakhoza iproblem yanale esilayo.
Umnumzana Tswangirai uthe njalo uMongameli Mgabe kasathathi sisi kuhle engqondweni okuthiwa ngesingisi kuba senile, njalo lomkakhe uGrace uLolunya lilobufakazi bani njengebandla?
Well, angifuni ukuthi ngisebenzise lawo mazwi, kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina ngokudalwa komuntu, wonke umuntu odalwe ngenyama edalwe nguNkulunkulu, nxa esefika kumnyaka elomgabe ukucabanga kwakhe nokwenza kakhe kakungeke kufanane lomuntu ole 50 years njengami. Kuyachiyana yikudalwa komuntu okuthi ibiology nayo esiyifunda esikolo iyakukhonfirma khona ukuthi kunjalo. So ngezinye indlela nxa silokhu sithengisela ukuthi thina ifuture yethu njengabantwana beZimbabwe siyifaka emahlombe kaMgabe, kutsho ukuthi thina kufanele simzwele uMgabe simbone ukuthi kasangeke abe lamahlombe angathwala ubunzima babantwana beZimbabwe, ngoba ezinye isayizi zakhe kazikho kusona leso isibanga. Phezu kwalokho ukuthi uyakhangela nguye owabhidlizayo, angimboni ukuthi njengoba wade bhidliza ngesikhathi eseselamandla esifuna imicabango okhaliphileyo angaba lamandla lomcabango okhaliphileyo kathesi esele 90 years. Ukungena kankosikazi kuyatshengisa ukuthi unkosikazi usefice ukuthi ubaba lapha ekhaya hayi kayisenguye oyinhloko yomuzi ngokucabanga okupheleleyo, laye ke sengena encedisa ukuthi khona khonapho lapho embathe khona yikho khonapho uyadobha naye lapha ekhaya, ngoba amandla avele elapha ekhaya ewanikwe ngabantu bezanu abalokhu belesifiso sokubizwa umuntu ole 90 years.